eZimbabwe angakenelisi ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lo-BVR lonyaka ukuba abakubone kungumlando omqoka ukuba bayebhalisela ukuvota bagcwalise ilungelo labo lokuvota. Inhlanganiso ye-Christian Alliance isichaze ukuba basungule lolu hlelo ngoba bananzelela ukuba maningi amakholwa angabhaliselanga ukuvota. Umqondisi we-Christian Alliance, umfundisi uSen Sibanda, uchasisa isizathu sokusungula lolu hlelo.
AmaKristu eZimbabwe yiwo amaningi kakhulu, yibo abayenza icubu eliningi elabantu abalapha elizweni lakithi. Ngakho kuqakathekile ukuthi kathesi njengoba lumsebenzi wokurejista abantu ukuthi bevota, kuqakathekile ukuthi siqalise kakutsha ukuqoqa abantu isikhathi sesekhona, ukuthi wonke umuntu ongazange athole ithuba lokuthi ahambe erejista ukuvota ahambe ngalesi sikhathi.
Namhlanje iChristian Alliance incedisa abantu ukuba bayebhalisela ukuvota eChelanyemba eKezi, njalo bakhangelele ukubhoda ilizwe bekhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota.
Sikhuluma kanje besisedolobheni laseWange, lemakhaya aseduzane laseWange. Sisebenzele kakhulu ngelanga leli eledlulileyo, sixhwala abantu, sisebenza lamabantu. Ikanti ngolwesine sizabe sisemaphisa eKezi, singena yonke indawo yeChelanyemba, kuzo zonke izindawo zeKezi, sincedisana labantu ukuthi berejista ukuvota. Sizasuka lapho singene kwamanye amadolobho.
Ilunga lebandla le-MDCT, unkosazana Helen Mpofu, omunye wabahamba befundisa lokukhankasela ukuba abantu bayebhalisa, ukhuthaze abakukhefu ababengenelisanga ukubhalisa ukuba benze njalo.
IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe berejista ngoba lokhu kuvuliwe. Berejiste sikhulule iZimbabwe.
IZimbabwe iphakathi kokubhalisela abantu ukuyavota ngaphansi kohlelo lwe-BVR oluqale ngomfumfu ngomnyaka odluleyo, njalo lokhe luqhubekela phambili luza kuma ngemva kwesimemezelo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sosuku lokhetho. Iningi labantu liyehluleka ukubhalisela ukhetho oluzayo ngoba iningi labantu alilancwadi zokuzalwa kumbe izithupha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.